Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 1 kuMfumfu 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which include a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende namuhla.
Lokhu sasusa United States dollars. Imali eZimbabwe ikhanya ngani sedevalue too much. Okokuthi khona imiholo abantu abasakwanisi ukuthenga izinto zokuphilisa ezitolo. Yikho abakhala ngakho.
Odokotela abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende bathi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Iningi lithi impilo yilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Zonke lezi ndawo balezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo we-State of the Nation Address edalele ePhalamende namuhla. Esithi uhulumende wakhe ukhathazekile ngomsebenzi wokuthenga lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha osokubangele ukwehla kwesisindo semali yelizwe. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Esethula umbiko wakhe wesimo eselizweni owe-State of the Nation Address edayele ePhalamende, uMnangagwa uveze ukuba uhulumende wakhe uyazazi zonke inkinga ezibhekanele zulu esezidale ukuba izigangi zithole ithuba lokuthenga lokuthengisa imali emkambo wensitha.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which includes...
Kulamanyathelo ambalwa esiwathathayo ukuthi silungisise ukuswelakala kwemali elizweni. Aqoqela ukususa amathuba okuthengiselana imali alethwa yikuba lentengo ezitshiyeneyo.
Umphathi ntambo wezamandla kagetsi uMnumzana Fortune Chasi wamukele ngenjabulo umbiko kamongameli ngoba ephathe udaba lokusilela kukagetsi elizweni.
Mina ngiyajabula kakhulu ukuthi upresident ukhulume izinto ezibamba abantu. Indaba yamagetsi ukuthi kumele izesa ithengise amagetsi ngemali ehambelana lokuthi yona iwalungisa njani lokuthi iwathenga njani ngaphandle. Okwamanje bekuyindubeko. Besithenga ngemali ephezulu, sithengisa ngani sithengisa ifreezit.
Ingcwethe ecubunga izombusazo uMnumzana Pride Mkhono uthi uMnangagwa uphathe ngenhlupho ezivele zisazakala kodwa engelamacebo wokuzilungisisa.
Akukho akukhulumileyo okungayenza ukuthi ilizwe liye phambili. Siyabona ukuthi bekhuluma ngendaba ze-Command Agriculture lapho abalokhu bethela imali kuhlelo olungasiniki lutho ngendlala esilayo eZimbabwe ngemali eyangenayo ku-Command Agriculture bekhangelela ukuthi abantu ngabe bayasutha. Ukhuluma ngokuthi iZimbabwe isivulekile kwezombusazo kodwa sibona ukuthi hatshi abantu balokho bethunjwe ezindlini zabo betshaywe bebulawa.
Amalunga ebandla eliphikisayo le-MDC atshengisele ngokuphuma edale lapho umongameli eqala ukuthula umbiko wakhe esithi akamnanzi uMnangagwa njengomkhokheli owakhethwa nguZulu. Umgcinihlalo we-MDC uNkosazana Thabisa Khumala uthi yisinqumo abasivumelanayo emhlanganweni wabo omkhulu owe-Congress.
Sile mgoqo esawuphiwa i-Congress le-National Council yokuthi isesivela kukhetho ngo-2018 ngo-July ukuthi uhulumende kaMnangagwa kasimthathi njengohulumende ngoba kithi uhulumende wamasela owantshontsha ukhetho e-Constitutional Court. So namhlanje simtshengisele ukuthi hayi lowo mguqo lokhu khona thina kasimthathi njengo-president welizwe.
UMakhumalo uqhubeke ethi kwazaqhubeka besenza njalo sikhathi sonke uMnangagwa ebuya ePhalamende ngendlela yokumkhumbuza ukuthi waqila kukhetho.
siqalisa ukubhoyikota anti sonke la lasibona sichayo namhlanje sibhoyikotile kazazange basibambi.
Embikweni wesona umnangagwa uthe ukhulumende wakhe usevumeza amankampani azimele wodwa ukuthi enelise ukuthenga amafutha ezimota okusebenzisa wona wodwa ngesikhathi ilizwe lingelamali yaphandleni leyo ukuwathenga. Kwezokulima uthe uhulumende usebeceleni amadola phose amabhiliyoni amabili emelika 1.8 billion yokuthenga okokulimisa ukuguqela inhlanyelo yobumbu imvundiso lokunye. Kuhlangothi lwezokwemba uthe ilizwe lithole amadola edlula kancane ibhiliyoni 1.3 billion kunhlelo zikahulumende zentuthuko. Ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingugibson
Pepe.
Silokhu sikudaba limunye. Umongameli Mnangagwa uthe umkhuba wodlakela kanye lokwethuselwa kwabantu elizweni kumele uphele. Wengeze wathi uhulumende wakhe uselethe inguquko eningi kwezombusazwe egoqela ukwesulwa kwemithetho encindezelayo. Uthe njalo uyabunanzelela bonke ubunzima uzulu wabhekane labo ikakhulu kwezomnotho. Ngokunjalo uhulumende wakhe kumele asebenze nzima ukuze athuthukise impilo yabantu. Umongameli Mnangagwa uthe lanxa umnotho usasebunzimeni, amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe aselethe ububelo, kodwa ingcwethi ehlaziya ezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo uthi kavumelani la mazwi kamongameli Mnangagwa.
Ya, hayi ngxenye esiphila kwelinye ilizwe ngoba uZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili. Izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonomi kesukubonayo kwakhathesi. So kukhona lokhu kutshengisele ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Uchothoze njalo amalunga edale lephalamende esithi ayaphuza kudaba lokupasisa imithetho ethize ezaletha inhlalakahle lombuso okhululekileyo eZimbabwe. Kambe uyakunanzelela yini ukuthi iZANU PF ayikokhelayo yiyo ekokhela njalo idale lephalamende?
Ya, kumgceke khona lokho ukubana imithetho ikhandwa yiparlamente. Iparlamente ekhona khathesi ilamalungu ephalamende amaningi eZANU PF. So nxa ekhombela umunwe ephalamende ebekhombela iminwe emine kwiZANU PF ngoba yiyo ele majority kuparlament. Okwesibili, indlela ezombusa zisebenza ngayo eZimbabwe lokubana i-executive yiyo kakhulu ephusha imithetho. So kuqakathekile ukubona sinanzele uma ekhomba ngomunye owedwa ekhombela ama-MPs iminwe emine ikhomba kuye njengomholi we-executive.
Ukhulume njalo ngodaba lokuthi kumele kuqedwe ukuthithibala ukwesaba elizweni kanye lodlakela. Ungathini ngamazwi yakhe la ikakhulu sikhangela ukubana kulesikhonzi se-United Nations ebesiseZimbabwe kunsukwana ezedluleyo esiyichothoze uhulumende kaMnangagwa phezu kodaba lwamalungelo?
Amazwi aqakathekileyo kodwa kumele sinanzelele njengoba usitsho ukubana bona labo abaletha ubudlwangudlwangu lokwesaba nguhulumende nalowo sibili. Nxa sikhangela ukunyamalala kwabantu, ukuthunjwa kwabantu, udokotela lo wathunjwayo, ukutshaywa kwabantu ngama-demonstrations ngo-August, konke lokhu kwenziwa nguhulumende.
Lo Mnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, wexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Odokotela abalesikhathi eside besebenza ezibhedlela zikahulumende, ama senior doctors, bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi lokuswelakala kwemithi lokunye okufunakala ezibhedlela. Bethule lokhu namhla encwadini ejulileyo abayibhalele uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle. Bathi iholo labo liphansi okokuthi abenelisi ukuziphilisa lokuya emsebenzini. Njalo bathi udokotela okusigaba sabo hola amakhulu amahlanu i-500 Zimbabwe RTGS dollars, ukuthi ama-consultants okwedlula kancane inkulungwane zamadola i-1010 ngenxa ngenyanga. Odokotela laba bathi abanye babo abasebenza kwele South Africa bahola phose inkulungwane ezingamachumi lasitshiyangalombili i-80,000 rand kusiya phezulu ngenyanga. Baphinde bathi bahlutshwa yikusilela kwemithi lokunye okumele bakusebenzise ezibhedlela. Abakhulume lomsakazi we-Studio 7 bathi sebehlulekile ukuvumelana lomqhatshi ngeholo lokuthi lokunye abakufunayo, ngakho-ke bazakhalala umsebenzi ngolwesine. Okwamanje odokotela abasakhulayo bakhalala umsebenzi ngokufanayo. Ukuze sizwe kunengodaba lolu, Gibbs we-Studio 7 uxoxe lodokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo we-Health Service Board eqhatsha odokotela. Udokotela Sikhosana ucele ukuthi odokotela bengakhalali umsebenzi.
Odokotela bathi emsebenzini lapha abakhona kule problem eyamazathi equipment eyokwelaphisa ama-patients. Uhulumende ubethenga i-equipment leyo, kodwa kukhanya ngani amadokotela abasuthiseki. Bathi i-equipment ilokhu ingeneli, njalo sebesehluleka ukwelapha ama-patient lokusebenzisa ngathi ama-skills lawa abalawo. So le mithi layo ikhanya ngani ayeneli esibhedlela. So bebefuna ukuthi uhulumende engeze ukuthenga imithi le equipment yakhona.
Sizwa futhi bakhala ngeholo lapha baba Sikhosana, bathini ngeholo?
Iholo lihlupha wonke umuntu, asiwa amadokotela kuphela. Anti uyazi ukuthi khona engathi umumo we-economy eZimbabwe awumanga kuhle. Lokhu sasusa i-United States dollars, imali eZimbabwe ikhanya ngani sedivalua too much, okokuthi khona imiholo abantu abasakwanisi ukuthenga izinto zokuphilisa ezitolo, yikho abakhala ngakho.
Singathi kodwa njengohulumende liyazama ukuthi likulungisise yini khonokho, kumbe vele kwehlula?
Ngingathi ukulungiswa kwalokho it's ngokwe izigaba zonke zikahulumende. Singeke sitsho ukuthi khona into engalungiswa ngabezempilo kuphela. Kumele kube ukumanyana kwama-departments kahulumende wonke ukuze sibe lokulungisa umume we-economy yeZimbabwe.
Ye, siyabona ukuthi bayethusela bathi-ke ngolwesine bazakhalala imisebenzi, kumbe bathi abasoze benelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuhlupheka kwabo lokho. Likubona njani khonokho Sikhosana?
Ya, mina ngingathi batsho njalo, kodwa-ke esingakufisa yikuthi bakhangele impilo yabantu kuqala, then lokho okwemiholo le mali sibe sikhuluma kodwa besebenza beselapha izigulane, yikho esikufiselayo. Impilo ye inzima emuntwini wonke, kodwa-ke esikucelayo ukuthi babe besikhuluma mayelana le miholo kodwa bekhangela beselapha izigulane.
Lo ngudokotela Paulinus Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi lukahulumende olo Health Service Board, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare. Ukusenjalo, isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi wabodokotela abasanda ukugqiba izifundo okwenyanga yonke befuna ukwengezelelwa iholo, kanye lokuthi izibhedlela zithole impahla zokusebenzisa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Udokotela Thawanda Zwakhala, unobhala wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uchasisa ngokuthi bami ngapi ngokukhalala umsebenzi.
Our hospitals are in a dire situation at the moment. The junior and the middle level doctors have completely withdrawn labor.
Izibhedlela sesimeni esibi kakhulu. Odokotela bonke sebekhalele umsebenzi kuthi ama-senior doctors lawo ebelokhe eselapha abantu sebenikeze uhulumende i-48 hours ukuthi alungisise izikhalazo zabodokotela. Nxa engehluleka lokho bazakhalela umsebenzi okuzakwenza ukuthi odokotela bonke bahlale ngekhaya. Thina siyafuna ukubuyela emsebenzini kodwa okwakhathesi siyehluleka ukuzithengela ukudla kanye lokuzihambisa emsebenzini. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi uhulumende alungisise udaba lolu masinyane.
UZulu oke waya esibhedlela namhla uthi ulutholile usizo lwabodokotela. Unkosikazi Nomsaphiri ngomunye wabo.
Hayi, mina ngeke ngahamba sibili esibhedlela. Basibili amadokotela ebekhona ukwabona nje bodaboda ehamba-hamba. But lapho bengikhona kumbe bekuyiwade ukuthi vele ama-patients angikhona wonke aya-operatwa, I don't know. Otherwise bengilesigulane mina khona phana esibhedlela, of which u-attendwe ngu-specialist. Kula lutho lube engingathi ngiyalusola mina ngokwami personal. Nawe uncedo ngikwanisile ukuluthola ngoba ngike ngatshelwa futhi ukuthi ngizofika ekuseni ngizobona nalo dokotela, ngenelisa ukumbona lo specialist, wangichasisela konke langamshinzi womuntu wami ebengihamba ngaye. Angizange ngithole hlupho.
Omunye wezigulane unkosikazi Sihle Dlodlo laye ufakaza ukuthi ulutholile usizo lokuhlolwa ngodokotela namhlanje.
Mina ngihambile empilo ngisahlolwa i-operation yami. Hayi, odokotela ngibatholile sibili, bayasebenza, sebeqalile ukusebenza. Siyabonga sibili bodokotela ukuphenduka emsebenzini ngoba sesingafa nanxa lingekho. Siyacela ukuthi lingasitrikeli shuwa ngoba unzima esiba labo ngase siphathekile nalingekho, siyohlolwa ngubani? Singagcina sesisifa phela. Hayi, sicela uhulumende laye ukuthi engakhangela izikhalazo zabodokotela. Ukwenza ukuthi izitrike lezi zingahlali zikhona njengoba yibo abaphethe impilo zabantu. Ebazamele sibili lokho abakufunayo ngezikhathi zonke.
Umnumzana Cebo Ndlovu ngomunye wabakade betshitsha esibhedlela ukuzobona umnewabo olaliswe e-UBH.
Hayi, mina bengitshitshe e-UBH. Umnawami be-admitiwe, usizo silutholile, odokotela sebebuyelile emsebenzini. Singazi umba uhulumende ubangezelela iholo kumbe kungenxa yokuthi lo omunye wabo ayesenyamalele utholakele. Kodwa silovalo ngoba sizwi kungakhungola ukuthi sebengastrike futhi. Besicela uhulumende angenele masinya abaphi abakufunayo.
Lanxa umumo lokhe umube ezibhedlela zakoBulawayo, abaningi bathi namhlanje bekunganeno njengoba iningi labakade belesimo esiphuthumayo bebethola usizo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile kudaba esisanda ukulwamukela uhulumende weMelika namhla wethule umlayo ovimba izizalwane zelizwe lakhe ukuthenga amadayimana agejwa emarange lokungena lawo eMelika. Ugatsha olubona ngokungena lokuphuma kwempahla kanye lokuvikelwa kwemingcele yeMelika olwe Customs and Border Protection luthi luthethe leli nyathelo ngoba abagebha amadayimana emarange ikakhulu bengabazimeleyo kumbe bengamaqenjana basebenzisa abantu ababanjwa ngenkani, i-forced labor ngesiNgisi. Ugatsha lolu luthethe amanyathelo afanayo emazweni agoqela eleChina, Malaysia, DRC leBrazil. Sizalithulela udaba lolu ngokugcweleyo ezindabeni zekuseni ngo-6:30 AM lithiye indlebe.
Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle okhulumayo ngoMike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kumbiko wakhe we-State of the Nation Address. Abafisa ukungena kuhlelo lilakho ukusithumezela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1202 465 0318. Mthwakazo muhle, Zimbabwe muhle. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ele China namhlanje belibukisa izikhali zempi lokuzivikela emkhosini wokuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi ayisikhombisa lelo lizwe libuswa libandla le-Communist Party. Kulamapholisa alichumi lanya kwele Afghanistan achonileyo ekuhlaselweni kwesigaba se-Balk ngabahlamuki beqembu lama-Taliban izolo ntambama. Iningi lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokukhuphuka kwentengo yempahla okungelamkhawulo kanye lokuswelakala kwemali emabhanga yokusebenzisa. Iningi labantu livele alisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe, njalo labo abasebenzayo bathi abenelisi ukuthenga okumqoka okweneleyo okufana lokudla, izembatho kanye lokubhadala indleko eziningi ngoba kungeneli. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association elwela amalungelo abahlali baleli dolobho uthi izakhamizi zithwele amagapha avuzayo.
Intengo yezinto kayibambeki, izinto zikhwela nsuku zonke. Ama-basic commodities onesewakhangela ukuthi umuntu engelisi ukuthenga othukela ompuphu lokunye nje kokudla ekuseni emizantambama akusenelisiwe ngenxa yokuthi ngakuqathanisa leholo labantu kakungenelani. Nxa abantu bezama ukuthenga ngama-eco cash lawa, intengo yakhona iyamultiplya ngama-percentage athize, iye phezulu kakhulu. Kade kusiba ngcono ukuthi umuntu engaba le cash, uma umuntu nxa ele cash intengo yakhona iyabe ngazanti iphansi, both ways iyabe iveri phezulu intengo yangkhona.
Umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC uthi eqinisweni imuli eyodwa idinga imali edlula leyo eyo-poverty debtor line ukuthi iziphilise ngenyanga.
Ukuthi umuntu ephile nge-inflation rate ekhona, umuntu ngaze ehole 3,000 bond kathesi, impilo yakhe ayisanelisi ukuthi ephile inyanga yonke. Kono ukuthola bebopha abantu besithini inflation izakhwela ukuthi noma ungaze uhole 4,000 a month uyabufana lokuthi ubulawa yindlala. Hayi 1.8 asikho ngokukhuluma, asomali lezi, imali nje ongayinika umntwana esiye esikolo abuye iqedi.
Umnumzana Dube usola ukumiswa kokusetshenziswa kohlelo lwe-cash in cash out olokuthengiselana imali okwenziwe libhanga elikhulu ele-Reserve Bank of Zimbabwe, udaba oluphikiswa yinkampani ye-Econet emthethwandaba.
Khonaphana kufana lokwenwaya ikhubu ungakhangela ukuthi okubangela ikhubu kuyini. Ukuthi kube le cash in the cash out akutsho ukuthi ungakuvala khonoko imali sizaba nesisindo, ngoba lokhana bekuncede kuthini kunje uzakufuna ukuthumezela kumbe ngumfana enkomo ekhaya uyabe ufuna ukuthola imali yakhe nge-cash. So bukwanisa ukuthi ucashe in laye cashe out ngala thola imali yakhe lana layo ngoba uyayezama ukuthi athenge kunjani kulesi sindo into yabe efuna ukuzithenga. Kodwa kathesi nxase sithi sesikuvalile khona kuyana kusho ukuthi seziphile elizweni vele ngelamali, ngoba imali yangkhona ikade sithembona la ama cashback lana ukuthi ungathenga la igrocery ethe xaxa sakuthi busucela lapha imali ethize lokuza ugade umjova, ngoba phela umjova kawugadwa nge-eco cash, umjova kawugadwa ngokuswayitshwa. Lezinye izinto vele esiyo sizifuna empilweni, kawusoze ukuthi uzahamba mbe kade ngifuna ukugada ngiye ekhaya kithi enkaya angizoze ngihambe ngifike ngi-eco cash endinisayo. Baza kuthi ebe bafuna i-cash ngoba labo befuna ukuthi bayethenga amanye amaphathi. So khona kuyazi ukuthi yebo ye singathi kumbe kungavala okade kukhona khona ukugama, but kayisikho okuzalungisa umkhonomi khonokho, ngoba umkhonomi vele kawubulawa ngama-cash in nama-cash out. Ama-cash in cash out abevele khona even ngesikhathi sama-US dollar. Into eqakathekileyo kakubiswe imali elesi sindo elizweni. If it means siyajoyina i-rand lakhona ngale kibo-South Africa bakhona ompesa vele kakusuke ukuthi yinto eqalisa kathesi lapha, even ungahambe kwamanye amazwe sale kukhona khona ukutransfer imali ngamafoni and so forth, cash in and cash out. Kodwa kakuzake kwaphambanisa imikhonomi yamazona lawa. So thina kithi okwenza kube njalo ukuthi kukhona fundamental in terms of economy okurongo okumele kulungiswe.
Kodwa umfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi kufanele abantu makhaza kanye labosomabhizimusi bencedisane lohulumende ukulungisa umnotho welizwe kulokuphambanisa inhlelo zakhe.
Uhulumende angazangezelele imali iholo lezisebenzi, abamabhizinesi abagangileyo bazakhubula futhi intengo yezinto esizithengayo. So kakuyindawo kuthatha ukuthi sonke esihlalelini phansi ku-round table engukuthi mina i-broad based national dialogue, sikhulumisane wena sivumelane sokuthi ilizwe lethu silakhe njani. Omabhizinesimeni bayekele ukugilimbani lobusela, ngoba kangikuzwisisi ukuthi kwenzakala njani ukuthi okay ayewodwa i-SFA kuwathethwa yi-mark egoli azoyithengisa nge-$100 kodwa abantu abayithengisa e-streeting beyithengisa nge-$30. So kukhona ukuganga okunyekuthiwe okwenzakalayo okufuna sihlale phansi njengesizwe siqaliselini ukufaka ilizwe lethu phambili. Kuthelele ukuba labanye abafuna ukuthela ithebetshebe ngoba bengobabona kabayisiba ababusayo. Sonke nisiqaliseleni ukufaka ilizwe lethu phambili, sihlaleni phansi ukulungisa. Uhulumende yedwa akanelisi ukulungisa, amabhizinesi ayavocwa, abepolitiki bayavocwa. Sonkeni kuthatha ukuthi sihlaleni phansi silungise ilizwe lethu.
Embikweni wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address owethulele ilizwe namuhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa uchasise inhlelo ezithile uhulumende azisungulayo ezokuthuthukisa umnotho welizwe kwezokwenjiwa wamatshe aligugu, ezokulima kanye lezokuvuselela amafekithali. Kwezemidlalo, abaqeqeshi bamaqembu omdlalo wenguqu amela ilizwe kumncintiswane yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika bathi bakhangelele ukwenza kuhle kakhulu ngemva kokunqoba ngempela viki edluleyo. Intathe izindaba ezemidlalo uJoseph Ntshantshi usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lifinyelele ukuyadlala kusigaba sezibaya esomncintiswano we-CAF Champions League ngemva kokunqoba elikwenzele i-UD Songoela kwele-Mozambique nge-5-2 nxa sekuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili yedlalwe yilawa maqembu. Umdlalo wakuqala odlalelwe kwele-Zimbabwe uphele iqembu le-FC Platinum linqobe ele-UD Songo nge-1-0, ikanti wehlandla lesibili odlalelwe kwele-Mozambique uphele iqembu le-FC Platinum linqobe nge-4-2. Limpumela itsho ukuba iqembu le-FC Platinum selifinyelele ukuyadlala kumidlalo yezibaya lapho elaphelela khona kumncintiswano owedlulayo. Uqeqeshi weqembu le-FC Platinum uLizwe Sweswe uthi kuzabaphathisa kakhulu ukuba sebake badlala kulesi sigaba ezomncintiswano.
Sisuka lapha sasile plan, and iplan yethu kwakuyukuthi khona loba kanjani kufanele siqualify sidlulele phambili siye kumamini league. Lokuthi khona nxa sifika ngala kufanele ngasidefend, kufanele siyefika sihlasele ngoba ukuhlasela kwakuzasinika amandla okuthi khona singahlodla eyodwa kuzamele abahlodle ezimbili, singahlodla ezimbili kuzamele behlezi eziyi-4. Sesikhangelele ukuthi sikumini league. Last time yebo sidlalile, i-experience iqhakathekile. Sikubonile sikubonileyo osokukhulu kathesi ukuthi at least sidlale sikwazi mhlawumbe ukuthi sidlule lapho khona esayihluleka khona ukuthi sidlule khona kulast season.
Iqembu le-Triangle lona lifinyelele kusigaba sama-playoff kumncintiswano we-CAF Confederation Cup ngemva kokunqoba iqembu le-Azam elakwele-Tanzania nge-2-0 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. Ngokunqoba lokhu iqembu le-Triangle lingene kusigaba se-playoff njalo linganqoba lapho lizafinyelela kusigaba sezibaya. Umqeqeshi weqembu le-Triangle uTaurai Mangwiro utshele izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo odlalwe ngomgqibelo enkundleni eBarber Fields ukuba ulethemba elokuba iqembu lakhe lizafinyelela kusigaba sezibaya. Loba nje kungokwakuqala ukuba liphatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika.
Do not want to restrict us to just the playoffs. If anything, we want to aim even higher.
Sikhangelele ukudlula kusigaba esilandelayo, sifinyelele kusigaba sezibaya njengokutsho kwethu singena kulomncintiswano. Singabe sibatsha kulomncintiswano kodwa silabo abadlali asebeyake bedlale kuleli zinga ndawonye labaqeqetshi abalolwazi ngomdlalo wenguqu.
Sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeChibuku Super Cup edlalwe ngempela viki edluleyo. Iqembu leHighlanders lidlulele kusigaba se-quarter final ngemva kokunqoba elikwenzele iDynamos nge-1-0 ngeSonto. Amanye amaqembu afinyelele kusigaba se-quarter final ngabalisele iManyika Diamonds lona elinqobe leChicken Inn nge-6-5 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Ele-Black Rhinos lona elinqobe leTelone nge-2-0. Ele-ZPC Caribbean elinqobe leWange nge-2-1. Elingezi Platinum Stars lona elitshayele Mushawane Stars nge-2-0. Kanye leHarare City lona elinqobe leCapes United nge-7-6 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Amanye amaqembu amabili lawo azaqhubekela phambili ayedlala kusigaba se-quarter final azakwazakala ngemva komdlalo ozakuba phakathi kweqembu le-FC Platinum kanye lele-Chapungu kanye lozakuba phakathi kweqembu le-Triangle le-Herentals. Imidlalo idluliselwe phambili ngoba iqembu le-FC Platinum lele-Triangle yabephatheke kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Ntshantshi.
Siyabonga Joseph Ntshantshi. Hayike silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngekho napha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.